Ngesikhathi simo sasisihle iZimbabwe besaziwa njengelizwe eliphukudla emazweni wonke asezansi yezwekazi le-Afrika. Ingcitshi zezomnotho lezombusazwe zithi iZimbabwe iyenelisa ukubuyela kulelo banga iphinde ikhange ezalwane zayo ukuthi ziphenduke elizweni nxa inkokheli zezombusazwe zingaqakathekisa intando kaZulu. Ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Gideon Chitanga ofundise eyunivesithi yeJohannesburg uthi izinkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezithwele amagabha avuzayo eSouth Africa zabaleka elizweni ngenxa yokuwa komnotho okwabangelwa ngumbuso ongalunganga. Umnumzana Chitanga uthi nxa kungasalungiswanga ezombusazwe eZimbabwe umnotho welizwe ngeke uvuke.
Surely SADC in South Africa is to urgently push the partners in government in Zimbabwe to quickly deal with the political problems so that the focus of the government could be redirected to dealing with economic and social issues.
Uthi yena ukholwa ukuthi nxa eZimbabwe kungethulwa umbuso ohlonipha ilungelo labantu lokuzikhethela ibandla abalifunayo bengatshaywa. Iningi lalaba bantu ababalekela udlakela lwezombusazo balakho ukuphenduka ekhaya. Kodwa uChitanga uyagcizelela ukuthi indlela kuzaqhutshwa ngayo ukhetho oluzayo lempumela yalo yikho kuzakutsho ukuthi izalwane zeZimbabwe esemazweni ziyaphindela yini emuva kumbe zikhetha ukuqhubeka sihlupheka kwamanye amazwe.
Clearly the best way forward for Zimbabwe is allowing Zimbabweans to elect a credible government which they can hold accountable. That means if we're going to talk about indigenization, land redistribution, then the public should know they should be the right people to benefit.
Uthi akhathazeka ngokuchaphazwa kwezomnotho welizwe okwenziwa yilabo ababona mhlophe ukuthi bazaphelelwa ngumphako ngemva kokhetho. Uchitanga ukhuthaza uhulumende omanyana ukuthi ethule umthetho oza kwenqabela ukutshontshwa kwamagugu esizwe, amapulazi lokunye okuningi okwebiwa yilabo abalesikhundla kuhulumende.
The tragedy in Zimbabwe is that the country's leadership, you know, the case of a fish that is rotted from the head, and people in key strategic positions realize that everyone has been stealing and they are stealing like everyone. No one can stop anyone. And so the country is leaking and it is leaking resources into those key actors who are in strategic positions within the state.
Ingcitshi kwezomnotho umnumzana Coles Ndlovu osebenzela elinye lamabhanga amakhulu kwele South Africa uthi limqodo elikhulunywa ngokachithanga uthi Zimbabwe kumele ibuswe ngendlela ezakhuthaza abalesifiso sokusungula amabhizimusi ukuthi bangene elizweni. UNdlovu uthi uyakhathazeka ngeminye imithetho yezamabhizimusi efana nalo indigenization lo athi uxoja abafuna uzoqala amabhizimusi eZimbabwe. Uthi imithetho elungileyo yokuphela eza kwenza lamakhampani akwele South Africa okuyiwo asetshenzwa izalwane zeZimbabwe acabange ukuyasungula amabhizimusi ezweni lelo.
I-solution ilapha ekuthini kube namathuba omsebenzi khona lena kwela seZimbabwe. Uhulumeni kufanele athathe lead afake i-environment engathi mina iyavumela ukuthi abazomnotho baze namakampani wabo, baze nomnotho, baze nemali yabo bayifake.
UNdlovu uthi olunhlupho olukhulu kungacaci kahulumende ukuthi kuzathatha isikhathi esingakanani kusetshenziswa imali ye-America e-South Africa le-Botswana.
Uhulumeni hawu uma engavuka kusasa athi i-system le engathi mina ngolwasemzini i-multi-currency system izoba khona for iminyaka eyi-20 or 30. If you do that, unikeza abezomnotho ithuba negunya ukuthi befaka ama projects wabo amakhulu.
UNdlovu uthinengi lezalwane zeZimbabwe kwele South Africa selidiniwe ngokuhlalela evalweni lokuthi mhlawumbe bazabotshwa baphindiselwe emuva kumbe bazithole sephakathi kodlakela lwezonophobia. Kodwa uthi okungababuyisela ekhaya yikuvulwa kwamankampani lokudaleka kwemisebenzi. Ingcitshi kwezemithetho umnumzana Daniel Molokele obona ngoqoqo kwenhlelo zenhlanganiso yeGlobal Zimbabwe uthi South Africa kumele isebenze gadalala ekukhuthazeni inkokheli zezombusazwe eZimbabwe ukuthi ziqede du konke ukuxabana kwezombusazwe.
Inkinga enkulu ayikho eSouth Africa, inkinga enkulu iseZimbabwe. Sikhangelele iconstitution, ireferendum, ukhetho, amaelections. Kungahamba kuhle then iproblem iyaphela. So the best thing South Africa can do is to help in making sure its solution is permanent, but focus on inkinga esekhaya.
Imbali khombisa ukuthi izalwane zeZimbabwe ezikwele South Africa kazihlangani lokuhlukunyezwa nje kuphela, kodwa baningi asebelahlekelwe ngumphefumulo ngesikhathi bezozamela impilo engcono kwele South Africa. phakathi kwabantu abangamachuma isithupha ababulawa ngesikhathi sodlakela lwe-xenophobia ka-2008 iningi labo licatshangelwa ukuthi babedabuka eZimbabwe. Ebantwini abangamachuma amane lantathu abafile enkambeni elindela phakathi kwenyanga kamabasa lontulikazi ngo-2009 abangamachuma amabili lesishiyagalombili babo kwakuyizizalwane zeZimbabwe. Ngo-2009 njalo kulelunga le-South African Defence Force elamiswe emthethwandaba lisetheswe icala lokudubula isizalwane seZimbabwe esehluleka ukubhadala imali esifumbathiso. Zinengike izehlakalo esingeke sizibalise. Kusenjalo izalwane zeZimbabwe kwele-South Africa zona zithi zilethemba lokuthi nxa ukhetho luzayo lungaqhutshwa phansi kwesisekelo sombuso esitsha kungeladlakela lokuqilibezela, luza kwenza babuyele ekhaya bachiyane lokuhlukuluzwa kwele-South Africa. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele-South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.